leyi a mavhengi ya tihisela ku Footbridge eduzane le town hawo. So impahla zangkhona zithisiwe zonke. Abanye bebezama ukuthi bekhiphe okunye okuseleyo kodwa okuningi kuthisiwe kakhulu. Bekule zisathulo ezintsha izigqoko amatrawuzi bekuningi sibili ama-cellphone bekukuningi kuthela. Ngoba i-Footbridge yangkhona babeyisebenzisa njengewe i-storage. Masebeqedile ukusebenza babefake izinto phakathi. So kuthisiwe phakathi kwakhona.
Manje kathesi sokusenzakalani?
Kathesi sokungani kuthule ngoba vele abantu sebengani bayakhethwa kodwa abaphambanisile kakhulu amasiko.
Kuyini osukwenza kathesi?
Kathesi mina ngithengisa isigqoko kodwa ngiyabe ngisesaba vele ukuthi engabe bengangifikela lapho engithengisela khona bazathatha impahla zami. Ngoba akula leyinye inhlelo ukuthi singayenza yona siphila ngalokho vele. So ukuthi uthiye usukhangele ukuthi indalo izangena ngikhaya.
Na uphiwanga yini indawo leyana ephiwe abaningi ukuthi uhambe uyethengisela khona?
Hayi mina angiphiwanga ngoba sibaningi vele i-process zangkhona zinde kakhulu. Uyabuza isikhathi uthina ku-queue kuyenzakalani hayi. Vele kuyadanisa so uyabona ukuthi ungcono uthengise ungakudingi lokhu ngoba vele kuzakuthisela isikhathi.
Yo ngezinye indlela awubhalisanga?
Hhayi mina angikabhalisi ngoba ukuthi ngibhalise lako ukuthi ngiyebhalisa lako okuthiwa ama okuthiwa kona sihambe khona vele kunedasti akulala ama-toilet and kukhashana konokuyana kokuthi siyabe kumele ama-clients agade asiya khona. So vele it's not very lucrative for us ukuthi siye khona-ke kungcono sihle sihlale la.
Umsebenzi wona lo okwenzayo ukuthengisa ukunceda ngani njalo akukho yini okunye ongakwenza?
Kuyangiphilisa sibili ngoba mina irenti ngiyakwanisa ukubhadala ngikwanisa ukuthenga lokudla angisangeni emastradeni and mina angikhoze ngicabanga ukuthi ngiye ebhaweni kumbe ngiyenzeni ngoba ukuthengisa khonoko ngiyaphila sibili okuright.